isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for ukuthatha i-passport eningi kakhulu. Amabhizinesi ethu vele anaprofit eningi, imali yakhona vele asilayo, ayikwani.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama-passport ngemva kokuba eke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Ingcweti kwezempilakahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zetsholotsho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO ele-50 Brigade hosiphepha kugwayi level 9 abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uthuma owayesebenza kunkampani e-National Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini etsholotsho omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uThuma noMangwenya wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lo mbono ohlelo lolu luyangithabisa, luyangithokozisa ukubana namhlanje izihlobo zethu ezilele egangeni xa zibuyile emakhaya zizibisela ngale ndlela. Xa kungaba yinto engahamba ngale ndlela ingahlalisa izihlobo zabantu phansi kulokhu isihlobo lesisikezile egangeni. Ngiyacebisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yonale iphumelele ngale ndlela, kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa hhayi, faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo ezizahlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Yaba bazongcwatshwa kimi no-Eric Ndebele nomntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayizakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenqamu la umphimbo, lo omunye wakujayinisa ukuphika ngoyindoda kunomphimbo yethu kubaphakamisa ke sesiyafaka egodini amapholisa besimelele besithi wona ezani masinya yangaphenduka ngayelani bayafika ngibona sayeza masinya sakahula la sasishibaleka ebele radio ngithi yabona uma kungavolisi iphakathi kona phakathi.
Umnumzana Enoch Ngwenya oyemadopo eBhaja, umniwabo kaMangwenya, uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udadewabo wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele nomngakhe wonke ngoba kuthiwa kwaqala ukubulawa umngakhe. Umngakhe wakhala usizi kakhulu. Ngasihambula nemali umfazi wepresidenti asebeyamdubula-ke naye.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba uthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi ububi kathi wayi bengavezwa egcekeni sikhulu ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvele injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akaphathanga luthoka indoda yakhe wayicelela emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendaba nalokhu babathatha umpopho nje bha. Wabayikuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakwechuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu amapassports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abaningi ababhalisayo bedinga amapassports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yamapassports isikhwelile. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu amapassport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezi ncwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Mabhosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hamna sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngithathe South Africa kathesi passport expire senzethe inyakhona ukuthi iphuma ayiphumi. Sayisifande zangikwazi isikolo ziyavulwa khathesi angikwazi ukukhona ngiyakuhambisa njani ibhizinesi elivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola i-253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emele ipassport ye-$53 kusukela nyakeni ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha i-passport iningi kakhulu. Amabhizinesi ethu vele ahana profit eningi. Imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo ekaRegistrar General uMnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yama-passport ilungiswe ngolwesihlanu leviki ephelileyo.
It was restored on Friday. Yeah, it was resolved like on Friday.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathi ntambo uzethula umbiko namuhla ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoze akhweze indleko yokuthola ipassport njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. Ipassport yentengo ephansi ibiza amadola angama-$53 ukuthi le etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki biza amadola ngamakhulu amabili lamathuma amabili lantathu $253 ukuthi ephuma nangalinye ibiza amakhulu amathathu lasishiya galombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipasipoti selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele i-27 iseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe yizigaba zaleli bandla zonke ezilitshumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhala-jikelele we-MDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye oyikhangelelwe ukukhethwa layo ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora akasakhethwa ngangitsho la isigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla organizing secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe ngutando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande we Studio 7.
I-ZANU-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababedinga ukuthi basetshenzele yiyo i-ZANU-PF. Umgabe wahlala esihlalweni wapraktisa lokhu abakubiza ngesingu bethi i-politics of patronage, ukuthi abantu bayamkhonza ukwenza ukuthi abanikeze. I-MDC kancane kancane ilokhu isiya khonapho. Ngakunika i-example mhlawumbe singayinanzelela yokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai watshintsha isikhundla sikasekretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela i-history yikho kwenza umdala ukutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wanje ngayale i-politics. So i-politics yezanu yayiyi-politics njalo iseseyi-politics yabantu bezanu not yesizwe sezimbabwe. Ithi MDC nayo isishiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abafakayo, hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe. Siyakhala abantu basemazweni manje basishi nababirekhaya. But if leyo khathi okungathiwa yiyo ezothatha ikusasa eZimbabwe ayisho ukuveza amabali engwende esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye, kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ukhetho lweZimbabwe ngithi yili example ye democracy. So if makule party ke ebuya isebenza opposa ngalokho okwenziwa nationally, what more sebekunational bazovumela yini ukuthi abantu babe yibo abazikhethelayo izinto abazifunayo? Upresident mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo chief justice and things like that, that is bayenza bebulala bagcina bebulele khonoko ngoba nabo abantu abakhethwa ngupresident babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla kona kungeleli banye aziphumela lona ngelesindebelele separation of power akusabi khona ngoba lwana umuntu usesenza efuna ukubonga umsebenzi awuphiwe ngupresident.
UMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwele South Africa. Livestock lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abanengi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu ezabesifazane kanye lezezibhebheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth seliseMozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi ngeyokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba avikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba yimvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu linemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokhwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabeni lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe yi-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli. Kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu. Ziyafa lezi ezinwele kube lula ukuthi sibanjwe umqando sicine sesingena imikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach anjengabo Betasol, anjengabo Calamine lotion. Alungile nxa kuyikuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengqwayisile ukuthi i-epiderm angaqeda ama black spots enganilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama black spots lawa nayaphela sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngigcoba ngase ngicabanga ngabuthise ngibomvu ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngigcobe umzimba wonke. Ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muhle. Kwasekusekuyala ukuthi ngiyekele ukuyigcoba ngakho ngaqhubeka lokho engiyigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Svanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebebomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethela inkalakatha zezimali. Njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuzaphinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Inkosikazi Silibaziso Moyo ongomunye wabagcobayo uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle ngangiwagcoba umzimba wonke kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu ngaze ngahanjiswa eHarare lapho kobulawayo akula udokotela oweskin yikuthi ngize ngihambe eHarare lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga kodwa lanamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayekela amafutha lawa loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu labo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abaningi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Maxim Kandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. UMkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi nginjenje mina ne victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipra Caterers babulawa lo umalume konokho ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo asibuboni thina ukuthi ukuhamba njani besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba ngokhulunywani bathatha nje inkulumo sesizothiwa khona sokugejwa ngali sokugejwa abantu sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinjengazona lezo induna usabhuku lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo kube nethelevishini lama reporters bebe khona kuthathwe khona lapho ke imifanekiso nale izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuye kwezinye indawo lazo ezithene hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthi khona lwana i-victim liyana ephilayo ngelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenzwe lokho nalokho sokuphelile.
Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wokuqala uNyathi. Kunjani Mdluli?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi siyaphila. Uyizwile indaba sungenile kuhlelo.
Yazi ukuthi into eyenza laba bantu ukudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana. Kungaphongi ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala. Izinhliziyo zabantu zingakaxoli. Kufanele ukuthi bahlale phansi labantu babuye bacolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into efuna ukuyazi okokuqala. Bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele batholisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona. Okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi. Lokuyana kuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo. Esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhinzi ezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi Mdluli uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazwe kugrawundi.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele iganga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo babanjani. Ngoba into eyenzakala yayibuhlungu abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-benefit AK kuthiwe uzithwele umntwana e-distant ukulaba abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-distant nabantwana abancane abake-rejwa amantombazana aye labo 10-15 years kwakungama-distant yini.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami ngibani engikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu njani?
Hayi isiyaphila. Usixhuma ungaphi kwenda?
Hayi seJohannesburg lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngizwile indaba. Hey, yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Ya, izela kufana na kube njalo. Yena lo nguwenza njalo nguye lo manje ngupresident. Manje uthumela leyo komitini ekepa amathambo uzoqedani kuthi ukuthi kulabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Yenzisa kuphela yengoma ke leyo ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele Mthwakazi livaleliswayo ngutungamili Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.